Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi leminye ezaqhutshwa kusasa.
Bese sithi emakhaya ngibona kwaba nevulu kakhulu, so ababephromisile ukuthi bazosijoyina ikakhulu abasakhulayo bathinathi bengasakwanisanga ukuthi bafinyelele ngoba izulu lalisina kakhulu. Kodwa kunabanye abakwanisa ukufinyelela emcimbini wokusina owesibhedlela impumulelo abantwana basemakhaya ababezonandisa ngomjido wesithi.
Yiziphi ingoma owazihlabelayo la?
Yaba ngumakwenzeke bakamnabakhulule umoya wami nogoliyani.
Kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo? Uyaletha inzuzo, uyaletha ukuthokoza, usebenza njani?
Manje mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi, kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile entshulweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo. Kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba lokuthi isipho yinto esenhlizweni oyakuthiwa ngisithi uyenze ukhululekile ukuthi kunento enye oyenzayo kunokuyenza. Ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuqhakanyiswa kwabathuli abanjengathi abasahlunayo njalo nalena le ifestivali ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le phalamende sicele ukuthi sicela nani lisincedise maministazi lama-MPs bonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame nathi. Akukho lula ukuphakama emculweni ngoba mina sengine-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu ngisacathu.
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigcila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kulemigoqo ekhona nxa sibaqathanisa labasemadolobheni?
Emaphandleni akukho lula engikubonileyo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to abasemadolobheni. Emaphandleni basemuva kakhulu esiphela kakhulu umlezo nokuthi mhlawumbe kungaba ngisemaphandleni kuma-board point sifake izinto ezinjengabostudio ukuthi abantu babekwazi ukuthi banedisiseni.
Leyo-ke kwingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi. Sizwe njalo umculo kantombi yabelungu esithi Ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi Hlala Lami. Lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhulule, lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke. asibane njalo ngomgqibelo ozayo ihlelo oliphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.